daba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 7 kumabasa 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetho ngibona ngani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba. Njalo izolo likhethe inkokheli entsha eMelika, kodwa bakhona abakhalakhalayo.
ERwanda into yokuqala eyenza kwaba lokuthula yikuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale.
Abakhokheli bamazwe omhlaba abagoqela umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga babuthene eKigali kwele Rwanda namuhla bekhumbula izizalwane zakulelo lizwe ezafa ngesikhathi sombhuqazwe ka-1994 phakathi kwamahutu lamathutsi. Umbhuqazwe weGugurahundi wona uza kufa walungisiswa na? Silempumela njalo yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa liphakathi kokuqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yalo entsha ezigaba okugoqela isigaba seMelika lapho eliqhube khona lolu khetho izolo. Umnumzana Tawanda Dzokora nguye okhethwe ukuba ngumgcinisihlalo. Umsekeli wakhe ngumnumzana Zwidzai Ruzwidzo. Organizing secretary kube ngu-Abel Mutize. Kodwa bakhona abanqotshiweyo abakhononayo abathi ibandla leli litshintshe imithetho yokuqhuba ukhetho. Sixoxele uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa.
Mbona lohlelo lokukhetha abakhokheli abatsha lukhanya lohamba kuhle indawo eziningi sezidlule kusibanga sokuthola izinkokheli zama-district level zama-ward lama-districts esikuma-province manje. Njengoba sazi iMat South isebenzile namhlanje le-America i-Britain izaphatheka mhla ka-20 April. Lezinye iy'ndawo ezithize ngibonani uhlelo lolu seluseduze lokuphela nje sokuseligqibeka.
Inketho lezi ungathi ziqhutshwa ngemfanelo yini kulandelwa indlela? Ngoba ngapha eMelika sibonile ukhetho lwayizolo, bakhona abanye abanqotshiweyo abakhononayo abathi imithetho kayilandelwanga ngemfanelo.
Indaba zokuthi abantu bayakhuluma ngemva kokukhetho ngibona ngani ziyatholakala, kodwa nxa ukuthi kukhona okungahamba kuhle ngibona ngani kuyinto yokuthi izakhangelwa yibukhokheli. Laba abangasethisekanga kusho ukuthi mhlawumbe kuyabe kuzafanele batsho ukuthi kabasethisekanga ngaliphi bese befaka udaba lalo kukhokheli eziphambi kwabo. Ngibona nikhonokho yikho okungenzakala nje kuphela. Akukabe lokucwayisiseka ukuthi izisolo zabo zingabe zingaphi.
Inkokheli yebandla yona ebingabambananga ungathi isimanyene yini, sibambene, silibumba yini kuyiwa emhlanganweni weCongress nje?
Inkokheli mbone ngani ukuzwalana okudingakalayo okwenza ukuthi ibandla liqhubeleke phambili kukhanya kukhona, ngoba bekulomhlangano nje ngolwesithathu lolu lapho kade kukhethwa khona kumbe kubekwa esikhululeni esingabathi Electoral Commission etholakala edingwe ebantwini abazimele bodwa abangekho kubandla abazabe beqhuba ukhetho lwe-Congress ye-MDC. ngibona ngani kube lokuvumelana khonapho. So indlela ezifanele sihambe, indlela ezifanele sihambe kahle, zihamba kahle, lokho kufanele inkokheli zivumelane ngakho ziyavumelana, ngibona ngani lokho kusalandelwa umthetho, njalo lokho kusesele inhliziyo ukuthi kwenziwa izinto ngendlela eqondileyo njalo ku-constitution. Khona khombona ngani kokuqakathekileyo.
Ama-nominations singathi iseqalisile ngokusemthethweni njengoba ukhetho lwezigaba soluqalisile.
Ye, ama-nominations aqaphela nxaso kuphelile ukhetho, ukukhethwa kwenkokheli zama-province. Kakukapheli kuzo zonke izigaba kumbe konke ama-province. Ngalokho kusese into esehlelweni lwebandla.
Abalandeli bebandla abangaba belokwesabela ukuthi mhlawumbe inkokheli ingehluleka ukubambana, mazibani ongathanda ukubatshiyela wona?
Ngibonani fanele bazi ukuthi upresident uthi amesiqinise kakhulu ey'nkulumeni zakhe lezinye inkokheli ukuthi kufanele kube nokubambana, kufanele kuqhutshekelwe phambili kwenza umsebenzi ofanele wenziwe ngoba ilizwe leZimbabwe lisadinga ukukhululeka. Khonokho mbona ngani kusiya ngokwenziwa abantu abaningi iy'nkokheli eziningi zikhanyekani ziyakulandela njalo ziyahlonipha la amazwi. Umbonani khonokho kuyinkuthazo enhle njalo kufanele kunike abalandeli bebandla isibindi ukuthi into zizahamba ngendlela emqoka.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Constantino Chiwenga namuhla uphatheke emkhosini wokukhumbula abantu beRwanda abaphose bafike isigidi esisodwa ababulawa kumbhuqazwe owaqalwa ngabohlobo lwesihutu bebulala abesithutsi ngomnyaka ka-1994. Abadala lawa macala bajeziswa, uhulumende walelo lizwe waqhuba njalo uhlelo lokukhumisana umlotha kwaba lokuxolelana. Uhambo lukaChiwenga kwele Rwanda lolu luphehle inkulumo phakathi kukaZulu yena othi uhulumende weZimbabwe laye kumele alungisise udaba lwakhe umbhuqazwe owegugurawundi. Ubathabile Masuku uyalandisa.
UChiwenga ube ngomunye wabakhokheli bamazwe achiyeneyo emhlabeni jikelele abathe gwaqa eKigali kwele Rwanda lamhla bekhumbula izizalane zakulelo lizwe ezedlula i-800,000 ezafela kumbhuqazwe owabakhona ngomnyaka ka-1994. Umbhuqazwe lo waphehlwa ekuzondana kwemihlobo njalo waqalwa ngabohlobo lwesihutu becobodisa abohlobo lwesithutsi bebethesa icala lokubulala owayengumongameli ngaleso sikhathi ngokuwisa indizamtshina yakhe. Ekhuluma emkhosini wanamhla, umongameli weRwanda umnumzana Paul Kagame uthela nxa umbhuqazo lo watshiya ilizwe lakhe lidabukile njalo kulokufuthelana okukhulu phakathi kwemihlobo etshiyeneyo sebaqhuba inhlelo zokuxolelana lokuhlalisana kuhle.
In 1994, there was no hope, only darkness, today light.
Ngomnyaka ka-1994, lalingekho ithemba. Kwakulobunyama kuphela, kodwa namhla kulokukhanya kulabo abasilayo kulumbhuqazwe sithi siyabonga. Ukuzimisela kwenu lesibindi senu kuveza ubuntu babantu beRwanda obungela sici.
Uhlelo lokukhumbula abafela kumbhuqazwe wele Rwanda lolu luzaqhubeka okwamalanga alikhulu alandelayo njalo luzananzwa ngamazwe achiyeneyo omhlaba. Okugoqela eZimbabwe lona eliza kuba lomkhosi eHarare kuliviki. Kodwa umbuzo obuzwa ngabaningi ngothi kanti kungani uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engafuni ukulungisisa owakhe umbhuqazo owegugurawundi ukuze kube lokuxolelana lokuhlalisana kuhle elizweni njengaseRwanda. Umqondisi wenhlanganiso yeMasakaneni Projects Trust umnumzana Paul Themba Nyathi uthi kwele Rwanda ukukhumisana umlotha kwaphumelela ngoba isandla somthetho sasebenza.
ERwanda into yokuqala eyenza kwaba lokuthula yikuthi bavuma ukuthi umbhuqazwe wawuyinto embi okungafanelanga yenzakale. abonayo babotshwa abanye bavuma ukuthi bonile kwakhunyiswa umlotha asikafiki thina lapha eZimbabwe.
Unyathi uthi siqalo sokulungisiswa kodaba lwegukuraundi ikuthi labo abathintwayo lobu bukliwe bavunyelwe ukukhuluma ngokwabehlelayo bekhululekile.
Nxa abantu bengala thuba lokukhuluma ngobuhlungu ababuzwayo akwenzeki ukuthi inhliziyo zabo zithobeke njalo akwenzeki ukuthi bakhohlwe ububi obenzakalayo.
Umongameli Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela uChiwengwa, umnumzana Parents Shiri labanye abagoqela umnumzana Robert Mugabe betheswa icala lokuphatheka kumbhuqazo wegukuraundi wona obabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili emathebeleland laseMidlands. Umholi webandla elisazosungula eleduma umnumzana Khulekani Ndlovu uthi ngaphandle kokuthi uZulu ahlokome ngeke ilungiswe indaba yegukuraundi.
Udaba legukuraundi luyafana phaka lodaba lwaseRwanda leBurundi lapho kwabulawa khona amaTutsi ibulawa ngamaHutu. Inhlanhla nje yamaSwazi eyenzeka eRwanda ngeyokuthi ababulawayo bangisa ukuhlakanipha bathatha umbuso.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Zephaniah Nkomo oyemafela trust yena othi kuningi okumele kufundwe yiZimbabwe kudaba lweRwanda ngoba imbhuqazo yombili ifanana.
Nxa ucabanga okwenzakala eRwanda kuyadingakala ukuthi sithathe isifundo sakhona ngoba okwenzakala eRwanda akula mehluko ngitsho not even an inch away lokwenzakala la.
Owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra umnumzana Sogwala Mdlongwa uthi umgabe labanye bakhe kumele bavume ukuthi baphambanisa kudaba lwegukuraundi.
Into eqakathekileyo yokuthi kukhunyusana njani umlotha. Mina ngokwami angiboni ukuthi izanu lezaphu ingakhuluma ngegukuraundi ngoba izandla zethu zonke zingcolile. Ngabahambe ezindunene.
Umongameli Mnangagwa uthi sowapha iNational Peace and Reconciliation Commission umlando wokulungisisa udaba lwegukuraundi. Kodwa akukacaci kuhle ukuthi izaluthapha njani lolu daba likhomishini lokuthi izaphumelela na ukuze eleZimbabwe lenelise ukwelapha amanxeba ombhuqazo walo libe lokuhlaliseka njengeleRwanda. Ngimele iStudio 7. Ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe kuliviki sikhangela ezokulima lamhla kuhlelo silongu sakhulayo umnumzana Khulakhwashe Muntsanka owenhlanganiso e-Agropause. Umntsanka uza sitshela okunenge mayelana ngohlelo oluzabe luqaliswa ngenye inkampani yona eseGermany yona ebizwa ngokuthi Dutch Connect. Uhlelo lolu lulenjongo yokuthuthukisa abatsha abakumsebenzi wokwezokulima abadabuka zanzi kwezwekazele Africa, Southern Africa. Khulakhwashe, ngiyakwamukela kuhlelo bhuti wami, njani?
Ngiyabonga baba, kunjani? Mina ngiphilile.
Hayi, lathi siphilile. Khula, nansi inkampani yephesheya ngase-Europe iseGermany ithi ifisa ukuthuthukisa abatsha abakwezokulima. Awusitshele okunenge mayelana ngale nkampani.
Ngiyabonga kakhulu baba. Kulokuthokoza okuthile, kulokujabula okuthile kubatsha abangapha eSouthern Africa. Inkampani iyaziwa kakhulu enendumo ethiwa yi-Dutch Connect eGermany ibuyile e-Southern Africa yathi lenjongo yokuthuthukisa abatsha. Ekuthuthukiseni abatsha sikhangele indawo eziningi, sikhangele i-manufacturing, sibuye sikhangele i-tourism, sibe njalo siyekhangela i-agriculture. Inkampani leyi ngamafitshane ikhangela ukubana abatsha bengathuthukiswa njani ku-agriculture. Ikhangele ikakhulu i-export market, that's their first agenda. Esibili bathi kulabanye laba abangela equipment abafuna i-access to finance, iyabancedisa njalo ukubana bekwanise ukwenza imisebenzi yabo ethile ku-agriculture. Njalo izakhonektha abatsha esithi babesenzela ngama-interface between ama-German companies or German farmers, lama Southern African farmers. Ngakho ke babone kufanele ukubana be appoint ukuthi ngama champion farmers eZimbabwe othwa ngumnumzana uJohn Mkhize. UJohn Mkhize yena ulima eMidland.
Right, uthintile udaba luka Mchenje yena osekhetho ukuba ngumambassador weZimbabwe njalo amazwe aChineyo eSouthern Africa. Ukuba lesalwane seZimbabwe esilesikhundla esiqakathikileyo kanje kungaba kuyinto okuza yenza ukuthi iDutch Connect iqakathekise abatsha abadabuka eZimbabwe na.
Sijabule kakhulu mnumzana ngeappointment leyo. Ukufaka ebe ngu-ambassador is a very, very good opportunity for us and a welcome development. Kunjenje izwi lohulumende kathesi yajabula sibili. Ngiyathemba liyabona la manyuzipepa kubhalwe all over bayajabula ku-Ministry of Agriculture. Yethi hhayi lathi sibe-ready ukuthi sisebenze nobaba uMchenje u-ambassador ukwenzela ukuthi ekwanise uku-achieva lokhu abamfakele khona.
Uhlelo lolu luyasho ukuthi lukhangele lokusiza abatsha abakwezokulima ngendlela ezijiyeneyo. Enye indlela yokuthi kuzabe kulobu dlelwano phakathi kwabatsha abakwezokulima njalo amankampani ase-Europe ajiyeneyo. Ngaphandle kokuba lobu dlelwano ngamankampani ase-Europe kuphela, akhona na amanye amankampani adabuka kwezinye indawo?
Okwakhathesi sikhangela amankampani aku-Europe ukwenzela ukubana kusuke ngapha kithi eSouthern Africa going to Europe. So sikhangela kakhulu Europe. Kuzakhangelwa ngokuhamba kwesikhathi ukubana esikuprojisayo kungahamba nawo kwamanye ama-continent.
Sesifikile emaphethelweni wohlelo namhla khula. Kodwa ngicela ukuthi ugqibe uhlelo utshela abontanga ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile malana lo hlelo lolu kumele bayephi.
Sithi kwabatsha kunjenje okwakhathesi mayelana nge-Dutch Connect ngabefuna information okugcweleyo. Ngiyahamba kuFacebook, ngiyahamba kuFacebook bekhangele Dutch Connect Zimbabwe kuFacebook. Bayathela iFacebook page khonaphana bakwazi ukuxoxa nomnumzana uMthenzi. Siyabanika njalo inamba zocingo, inamba zakhe zithi 0719-437-265.
Mm-hmm. Nangu umnumzana uKhuda Kwashe Muntsanka, owenkampani ye-Agropos. Khuda, thank you so much. Ngiyabonga ngokungena kuhlelo Khuda.
Ngiyabonga Mike, siyabonga balaleli, siyabonga ithuba leli elimnandi.
Zulungani daba litheni ngodaba olukhona egudwini lamhla? Asixoxeni ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 iyona username yami. Ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi zikhona na ezinye indaba eziphathelane ngabatsha elizifisa ukuthi sizithinte la kuhlelo lwethu lwabatsha. Nxa zikhona lingangibhalela umlayezelo ku-Twitter njalo ku-Instagram. Kwanele kwalamhla, olivalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove, wakazomuhle. Bye bye.
Siyabonga Big Mike. Singeneke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Siletha helitala uGibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje.
Yena baba mkhulu
masiko
babelobola.
Ngikalithona njani zolomuhle lamhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sixoxa lembongi uObert Dube. Baba Dube siyakwamukela kumsakazo.
Ngiyakwamukela baba Mthembu Sithembayo nomuhle ngamabala. Bese ngibingelela labalaleli bomsakazo izonke indawo yamagqumenda semathafeni. Ngithemba baphile konke lapha bakhona.
Hayi kungakunjalo baba. So akusitshele ngawe baba Dube ukuthi uvele ngubani?
Mina ngu-Obert wakwaDube eVictoria Falls, ngiqashise ikhanda ngililotsha. Ngiyinzalo yelupani esitokolampizi esigandanda esigabeni sakomthenje emzini wakomazakhela. Ubaba wami uyinzalo yegwamba. Ngingu-41 nje ngapha la ngapha. Ngathi ngamafitshani ngoba kulapho engakhulela khona eGandanda ngafunda khona ngaze ngaba mkhulu nje. Efolos ngokuqasha nje ikhanda kodwa ngiloko ngizwiza ngalupani.
Ye, wafunda ngaphi langaphi?
Eqaleni ndava primary school ikhona ngale elupani, khona ngale nesitokolampizi. Esecondary ngafunda esecondary kuthiwa yiSiya Magoza Secondary School ikhona ngale nje primary le secondary kwehlukana sengumfula kwaze kuthiba ngeliphezulu le A-level ngazolifunda sengilapha eMose Yathunya High School eVictoria Falls ngo-2004-05. Then ngasengisiya ke-collegini e-Institute of People Management e-IPMZ ikho ngafunda khona sengisiyakwenza i-course yami ye-HR.
Yes, siyabona ke ukuthi uyimbongi sibili. So uyakhumbula ukuthi kudala imbongi phela zazihaya inkosi into ezinjalo. So ke kuyini okwakwenza waba imbongi?
Yeah, ngwananzela wonke umuntu wakhulela ekhaya olisa inkomo uyimbonyi lawo angaliqiniso liphelelewe sasivele sekhaya amakhude nxa yetshopolana siyehaya idonge nxa zilumana siyehaya inkunzi nxa sizixika sihaye le mporomporo kumbe amatshijini nxa sewaxika kodwa engakunanzelayo ukuthi mina ngikhula njengangithanda umculo kabheka umuzulu uthule ulalapha ade ngahlabula khona abesefaka into esankondlo ngangihlola ngikulandelisela ngikhe sengakwenza sengingumbalisi lapha eMosia Thunga High School omunye umuntu wasesithoni waba yimbongi ngahle ngaqalisela kuyona lani i-engli ngahle ngabamba ngabamba ngazowa lenhlanhla ngazobona uJayz Maravini ngiwahle wangikhuthaza wathi ye-record i-album yikho kuqala kwami ukuhle ngikwenza inkondlo ngokugcweleyo sibili kodwa imbongi wonke umuntu olusa inkomo uyimbongi
mhm. So singathi ke usule nkondlo ezingali
ama album engilawo asengu4 eyaqala ngathi uhambo lwami eyeya wina national award elenkondlo edume kakhulu ethi uthando yinkinga uthando ingwaba ingwaba uthando impica abadala nale nkondlo ethi uhambo lwami esivili album ngathi we are one elandelayo ithi half time ebese kuya leyinye ethi impilo kulenkondlo lethi nangazalo ekhaya emkhulu inemini livalele lalene khuluma ngokuthi umakamakhelwane uyangibhaza uphuma phandle thandele lembo iku album ethi impilo kungakudala nje kulenye zamphuma kathesi lolo ke luluju imbabazane ingqindambopha akubizwa osabela kulelo khaya.
Yes, yawuza kakhulu kodwa isikhathi sesihambile akusitshele phela eyodwa phela uphonga ukuthi cha khonapho nje kancane.
Ihedi yabe ithwele nzima ngomngakho usengathi i-jural yendlu yami ucela ithaja ye-Samsung ekuseni acela i-small thing acela i-Nokia ntambama angazi udinga mina noma udinga i-charger uyangibhaza nimfoni athi ifoni yami izidayela yodwa angitshela ukuthi uzulukuthi amagesi azahamba yini ethawuni konke lokhu kuthathe wenza imikhuba yakhe uma unkosikazi wami engekho uphuma phandle ethandela ilembu umbona njengesene sifela nzipho lamazinyo makhelwane khuzumngakho yezwisa
valisa abalaleli ngamafutshane sibili.
Ngiyalithanda abalaleli bami bonke lapha elikhona bakithi ukuthi nje kangiliboni lani kalingiboni kuba ngabe liseduze ngabe ngiyalibhabhula ngithi kini lonke ngincwa mina ngi-Obhedu wakoDube kangitshintshi nje ngumfana wesintini wakhona ekhaya le khasi lami le-Facebook likhona lithi Obhedu fan page le namba zami zikhona nje kuma-video clips ami wonke ama-jokes langaphi lingangithinta ngikhule kakhulu njengexoxa emanzini. Ngiyalithanda lonke abalaleli bami uNkulunkulu alenzele konke okuhle.
Siyambonga kakhulu-ke u-Obhedu Dube imbongi sibili elodumo kona manje ungadinelwa kusasa mntaka
kubonge mina bakwaMthembu
siyabonga ijaha lakoDube ake abadala bathi ongapheliyo kuyahlola Oliver lesemoyeni ngenjabulo uMthembu Sithemba uGibbs Dube silale
kangele zinyezi siyawagcina masiko kangele manya
siyabonga Gibbs Dube ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sokuzonke. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba iviki yenu ihambeka kahle.
Usiphatheleni namhlanje.
Namhlanje ngizafuna ukubala kuJohane chapter ka 3. Ivesi ngisuka ke ku-15 ngisiya ku-16 la ku-17 lapha ngifuna ukuthi sikhangele indaba eqakathekileyo etshengisa ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Ngakho singabala kuvesi 16 ithi ngoba uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba ilo lalo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungapheliyo. Ngoba uNkulunkulu kayithumelanga indodana emhlabeni ukuba iwulahle umhlaba kodwa ukuba umhlaba usiliswe ngayo. Ngakho ke okokuqala okumele sikugcizelele ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi uJesu Kristu uyingxenye kaThixo laye unguThixo. Siyakwazi ukuthi leyo yimfihlo kaNkulunkulu ngoba uThixo siyakwazi ukuthi uyibuthathu kuloNkulunkulu Baba, kuloNkulunkulu indodana, kuloNkulunkulu moya ingcwele. Le intshumayelo ehlukeneyo engabe ifuna ukuthi siyikhangele. Kodwa into eqhakathekileyo ukuthi sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wazehlukanisa le ndodana yakhe eyodwa uJesu Kristu ukwenzela ukuthi abuye lapha emhlabeni ezosisilisa, ezosikhulula esonweni. Kwenzakala kanjani? Okokuqala asinanzeleleni ukuthi uNkulunkulu uyawuthanda umhlaba. uNkulunkulu kazanga afananise umhlaba lezinye izinto azidalayo. Siyakwazi ukuthi wadala ezinye izinto ezehlukeneyo, kodwa umhlaba yiwo aletha khona indodana yakhe. Kodwa ngalapha ilizwi likaNkulunkulu sithi uNkulunkulu uyathanda umhlaba, lisho ukuthi uNkulunkulu uyathanda umuntu. Wonke umuntu uthanda uNkulunkulu, akukhethele ukuthi ungabe ungumhlobo onjani, akukhethele ukuthi kumbe ungumyanga kumbe umuntu onothileyo, akukhethele njalo ukuthi vele yena uNkulunkulu uyamazi yini, akukhethele ukuthi kumbe wena uNkulunkulu uyamthanda lawe kumbe awumthandi, kodwa yena uyakuthanda. Ngakho-ke wathi uNkulunkulu ethumele indodana yakhe lapha emhlabeni, kazange ayithumele ngenxa yokuthi kwakulabantu abalungileyo, kodwa ilizwi lapha lithi lona wawuthumela ukwenzela ukuthi ezosilisa umhlaba. Njalo indodana yakhe kayithumelanga kuphela, kodwa ilizwi lapha lithi lona wanikela indodana yakhe. Kutsho ukuthi wayekwazi ukuthi umnikela phakathi kwabantu abazafika bembulala. Siyananzela lapho ukuthi uNkulunkulu ukwenza konke lokhu ethanda abantu. Kulabantu ababuza bathi manje nxa ethanda abantu indaba evumela ukuthi abantu kube lokubhubha kwabantu, hayi, ngenxa yokuthi thina wasidala safana naye, wasinika ilungelo lokukhetha ukuthi ukhetha impilo kumbe ukhetha ukufa. uNkulunkulu kafosezeli kumbe kakabambi muntu ngamandla, uyakunika ithuba lokuthi uzikhethele. Ngakho lapho siyananzelela ukuthi loba yena uNkulunkulu wanikela indodana yakhe ukuthi izokufa lapha emhlabeni, yavuka ngelanga lesithathu, isinika ke ithuba lokuthi khetha impilo, khetha mina, khetha ukuphila, khetha uthando, kodwa kusala ezandleni zethu ukuthi thina sikhethane. Jesu, thina singabi mazi, wasikhetha, wasinika uthando lwakhe, wasinika indlela elempilo. Singamazi njalo siphakathi kwezono zethu, kodwa yena wasithanda, wasinika indlela yokuphila. Ngakho-ke uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi ngilinika indlela ezimbili, indlela yokuphila kumbe indlela yokubhubhisa. Indlela yokuphila siyithola ngayo uJesu Kristu. Nxa simiyala uJesu singafuni ukuba simamikele, siyabe sesikhethe ukubhujiswa. Kodwa uNkulunkulu uyasithanda kakhulu ukuthi kafuni ukuthi lokhu kwenzakale. Yikho kathe sengxenye ulalele intshumayelo engiyikhulumayo, ukwenzela ukuthi uthole isikhathi sokuvula inhliziyo yakho, wamikele uJesu abe inkosi lomsindisi wakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngakho nizafuna ukuthi sithandaze labalaleli, lingathandaza ngemva kwami ukuthi inkosi Jesu, ngiyavuma ukuba mina ngiyisoni, njalo ngiyakwamukela namhlanje enhliziyweni yami. Ngena ubuse, umphilise, unisilise kubhubheni, ube inkosi lomsindisi wami, ubuse impilo yami, egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi uSenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Sile themba libusisekile engompalo kamfundisi. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. Iqembu leWange linqobele Dynamos nge-2 ka-1. Imanika Diamonds yona inqobe iHarare City nge-3 ka-1. Ichapungu leBlack Rhinos zibe nguchikilo bhanqa 2 ka-2. Kwathi iHighlanders layo yaba nguchikilo bhanqa 0 ka-0 leCapes United. Sewisile esiqibela uhlelo lwethu lalamhlanje ngengoma emnandi ethi Ithemba Lami. Ayike kwanele okwalamhlanje mthwaka zomuhle, likhumbule zikhona ezekuseni ekusasa. Lilami olivalelisayo, Montungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.